Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 20 Gwegwezi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti yepharlamente ebona ngezempilakahle ithi izibhedlela zikahulumente eziningi azila mitshina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika, e-Southern African Development Community, SADC, icela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachumi ayisithupha, 58 million, ababhekane lendlala enkulu lonyaka. Umongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lalonyaka. Umnumzana Donald Trump usebevumelana ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yepharlamente ebona ezempilakahle ithi izibhedlela zikahulumente eziningi azila mitshina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Ikomiti le ithi izakhuthaza uhulumende ukuthi engezelele imali ephiwa kuhlangothi lwezempilakahle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga lekomiti le njalo emela iGwanda Central edale lephalamende unkosikazi Nomathemba Ndlovu.
Ezedlela imitshina ekelicabangela ukuthi khona ayikho ezedlela kulobunzima.
Indubo ezinye ezikhona ngaphandle kokuswelakala kwemitshina yiziphi?
Ezedlela akulamithi baba, ezibhedlela kakulangubo, ezibhedlela kakulakudla. Like kulesinye izedlela esifike kuso kuthiwa imakumbe hospital, kulengubo kuthiwa nezika-1946 esezisefeke ezile zikhala. Sesibhedlela lapho indiza zonke ababephekela kuzezinzulu kudala sezafa, ezinye sezirusa zisavunyelwa. Bapheka ngempila bekutula ukusikhangeleli ukuthi abantu bangadla yini ukuze kube yeneleyo. Hayi, akufuni.
Ye, sibona olunye udaba lungo lokusetshenziswa kwezidakamizwa, lona kumi njani ezibhedlela?
Ezibhedlela bakhona sibili abantu ababesebelethwe sebephanjaniswe izidakamizwa. Baningi, but into ehluphayo thing number one, i-staff kumbe ngithi amanesi kumbe ngithi abantu abenza imisebenzi yonalo ezibhedlela yakula, ama-nurses ethu wonke aqualified saphumaya ngaphandle kwamazwe. Izibhedlela sekuthengiswa isibhedlela nje sekuthi umuntu uhambe esibhedlela. Babili bathathwa bathole isizo ngabale mali zabo laba thina uzulu wonke ukuthipheka esibhedlela kulandela abangasiyeda nayabezidakamizwa baningi sibili. Omunye nje kumbone lawe ngamethu engatshelanga, but ukuncedakala kwakhona kuba nzima ngoba nama-rehab awakho lapho kuthiwa abantu bangancedisa.
Pho konke lokhu likukhangela libone angathi kungabe kubangelwa yikuyini?
Lokhu ngibona ngani kubangelwa yikufa komnotho welizwe, ngoba umnotho nxa ushile akula lapho kungadlela khona noma yini, ngoba into yonke iba khona ngokuthi thengiwe. Nxa imali ingekho kuthengwa ngani bani? Umnotho welizwe yodwa le konke khonokho.
Njenge-committee ebona ngezempilakahle, selibhodile labona indubo ezikhona, pho kuyini elikhangelela ukuthi lingakwenza ukuthi kuncediswe uzulu laphana enelisa ukuthi ebe eselatshwa ezibhedlela?
Antiyalazi ukuthi umthetho uhamba njani. Nanqaku ukuthi abantu sebebhodile anisi sathatha konke esikuthathayo ngikhona sesizahamba lapho njengekomiti siye kuthebula ko-house, imove ibe yimotion sikudibete kwenzela ukuthi sizwakale maybe nohulumende angakuzwa ngcono nxase kuphuma kuhawuze sakhele.
Ye, kungaba le minye imithetho kumbe iziqondiso elingafuna ukuthi lizikhuthaze ephalamende ukuthi zifakwe ikakhulu sikhangela indaba zesibhedlela.
Indaba zesibhedlela sifuna ukuthi ngasiyafuqa sikhuthaze ukuthi iphezwane nxa ikhipha imali imali eningi yayezibhedlela ngoba impila kahle yomuntu iyehamba uqala ukuze senze into esibenzayo kumele sibe zilile imali ngobuningi kayihambe iyefakwa kuhealthcare.
Unkosikazi Nomathemba Ndlovu lilunga lekomiti yephalamende ebona ngezempilakahle. Umanyano wamazwe asezantsi yezwekazi le-Africa owe-Southern African Development Community, SADC, ucela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidiphose ezingamachuma isithupha 58 million ababhekane lendlala enkulu lonyaka njalo lezulu lesikhukhula kwamanye amazwe. Inkokheli yomanyano lo yenze umhlangano omkhulu namuhla ebulenjini bokuxhumana lapho umongameli João Lourenço obe ngumgcini sihlalo obike ukuba amazwe la asebambisana ukuze edingele abantu ukudla. Uthe kuyasinda ukuba akwenze kungelasekelo lwamazwe athuthukileyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwalaye ubesemhlanganeni lo kasenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba obengaphenduli umakhalekhukhwini. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Everson Ndlovu ofundisa izifundo zokuhlenga uzulu ezedisaster management ekolitshini lemfundo yaphezulu e-National University of Science and Technology.
Kuyabonakala ukuthi sihambe sanganisesinga ngoba sesishiye namakhofi omdabu ngaphandle. So i-idea yesiphala senkosi kade kuyekulungiselela imomo ezengalezi okunokho kubheda siyakwazi ukuthatha laphana sifide abantu bethu singakaceli ngokuceleni yi-prepared yethu le ngikhuluma ngayo. So ngiyananzelela kumbe ngiyagcizelela kubameli besadik abakhokheli bethu ukuthi asithi invest on disaster preparedness, money-wise, material-wise, you know, infrastructure-wise, kuhlale kukhona izinto lokho. Kwenzela lokhu laselitshaya thina wa-ready. Lasekho-ready yabadile ukuthi bethi nokubhawunsa bethu kuza kuba nzima kusasa. Asithi ivele lime kahle in the next season. Kuza kuba nzima kubalimi ukuthi lathi bawunsa bethu kuya origin state.
Ubonani kodwa imihlangano le iyanceda yini kumbe babezixoxela nje ukugcina vele ongasayenzakali lutho?
Mina ngibonile babadile oflent uhulumende we-Mozambique lapho okhuluma khona ngama-flood la unikile i-SADC indawo e-Mozambique yindawo I think it was kuthiwa industrial site somewhere ivele ilungele ukuthi ibe yindawo engasetshenziswa. Yinto eyintela engikhuluma ngayo unikile i-SADC region indawo yokuthi bafake khona ama-ofisi abo awe-disaster response. Khonokho mina ngibona kuyinto yokuqala i-SADC esenzile enhle kakhulu nxa sikhangela ezama-disaster. Njengoba ise-Mozambique sekufanele ukuthi amazwe wonke akhona i-SADC kakhesi bakhangelele ukuthi bafake what is the money ezabe bezivumelele ngiyamijin kwenzela ukuthi that center iphangise ukusebenza. Isektha leyana inakho ukuadresa izinto ebengikhuluma ngazo not only ukurisponda izakhangela kube ukuthi ngabuke umumbi okhona ongene eZimbabwe ongene eLesotho ongakudileyo amabhoda in the first place ukuhambe masinyane kwenzela to the need people down there yayibona all those things zikhona khona nabo. So i-SADC that unit on its own isiqalisile uyasikhombisa ukuthi yes kukhona okukhulu abangakwenza bebambile.
Ye, kuyo phambili sebebona njalo baza kusebenzisa yini kube yagcina lakho sokugcwele uthuli nje.
Hayi, mina I'm optimistic especially in the current leadership ekhona khona kokuthi uhulumende weMozambique athi ngamnika indawo babadinge ukuqinisa ukuthini ukuqinisa ukuthi no abantu sebenanzelele our leaders sebenanzelele ukuthi no we cannot continue to do that. We can not continue to break up for issues and all of that. But that means it. You can never tell me that if center lay by Indian Chile, the mass centers are EU. You know? But when I link up with the mass centers are EU, the mass centers are Kubo Asia, Kubo Latin America, Latin Europe. You know such things. Which is a good thing. So, when I'm kind of looking at the policy, my belief, my desire, which kona umkaba onjalo esizawushukuma ngamandla esadika bakhangele engathi mina.
Umnumzana Everson Ndlovu ngofundisa izifundo zokuhlenga uZulu as a disaster management ecollegini leNational University of Science and Technology NUST. Ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 ekoBulawayo. Kwezempilakahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wokukhukhumala umzimba owekwashiyokha obamba abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. Umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kokudla okukhulisa umzimba, ukubika ukuba kulabantwana eZimbabwe asebelezibonakaliso zesifo lesi ngezikhathi ilizwe libhekane lendlala esebekayo ebangele isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngodaba lolu laloba zivuma ukuthi kulabantwana abaningi kakhulu eZimbabwe ababhekane lendlala. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxele usikhwicamfundo Solaya Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital lapha ukhuluma ezimele.
Ikwashoka ibangwa ngokuthi umntwana uyabe engadli ukudla okuthiwa yi-balanced diet, engatholi izinto zonke ekudleni akudlayo. Okuthiwa yi-balanced diet lokhu kutsho ukuthi kumele umntana nxa esidla kube lama-carbohydrates, kube lama-protein, kube lama-fats, kube lama-minerals akhona khonapho ukuze umzimba wakhe uthole into okuthiwa yi-balanced diet. Nxa engakutholanga-ke lokho umntwana uyabala into okuthiwa yikwashiyokha, kungumkhuhlane omubi kakhulu. Nxa kuswelakala ukudla ke uthole ukuthi abantu bayabe siphe umntwana iporridge elechukela kuphela, umntwana akhukhumale umzimba, isisu avuvuke, kuyukuthi lo umkhuhlane uyabe usumuki emzimbeni wakhe. Nxa kuwukuthi balamafutha la ihwahwa ababe likhiphe enkomeni kumbe enyamazanini ebazuza ihwahwa bayafraya ngawo ukudla abakwenzayo imfusha wabo kumbe ikhabishi bengaze bapha kunjalo kungafrawanga kubhoyiliwe kunjalo kuyabe kungela amafeti, amafeti aqakathekile emuntwini. Nxa umntwana esele kwashoka uyabe engasakhuli kuhle, engasayenelisi ukuthi aha adivelophe lokhu abadala babe kunanzelela, eqalise ukukhukhumala isisu lokuvuvuka umzimba engutshiloyo, lokuba ebanjwa imikhuhlane mabijana mbijana segulile mbijana mbijana ngoba ikwashoka le babe engasela okuthiwa yi-defense, amasotsha okuvikela imikhuhlane.
Kuyini okungenziwa baba Ngwenya ukuthi abantwana laba behlengwe, njengoba siyabona ukuthi kulesomiso esinye esimangalisayo, isomiso esikhulu sibili kakhulu, kambe kukhona yini okungenziwa ngabazali abaswelayo ukuthi benike abantwana ukudla?
UZulu uyaxwayisa kakhulu ikakhulu emaphandleni ukuthi obaba bengaze bathathe imali le encane abalayo bethenge into ezinjengotshwala. Kumele bakhangele imuli zabo. Okuqakathekileyo njengobana i-drought le inje, abantu bengavunanga lutho emasimini. Kuqakathekile ukuthi imali le encane ekhona ithenga impuphu le-cooking oil ledobi. Ngibona abantwana bengasila nxa kulochago lalo luzuzakileyo baphiwe lochago, ngoba ingozi lembi ebuyayo nge-drought ama-under fives amaningi azabe sengozini embi impilo zabo. Nxa sebecabangela ukuthi umntwana akasakhuli njalo selekwashiyokha sevuvuka umzimba kumbe khukhumala isisu, amgijimisele esibhedlela bengabe belokhu bemupha iporridge leyo elechukela eyiyo ingozi kakhulu. Umama uyabe cabanga ukuthi umntwana sedlile, kade hhayi ukudla lokhu amupha khona kuyingozi embi kakhulu.
Lo ngusikhwicamfundo Solaya Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital obekhuluma lo Gibbs Dube oweStudio 7 ekoBulawayo. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lonyaka, umnumzana Donald Trump sebevumelane ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili kule migoqo yali ingxoxompikiswano ezenza kungabi lokuxokozela. Kodwa ukuthi lingxoxompikiswano izakhanga abavoti ikakhulu nxa kukhangelwe isikhathi esesisele khona ukuzavela. Intatheli izindaba ye-VOA uVeronica Baltras Iglesias usiqoqele lolu daba olwethulwa nguChris Gande owe-Studio 7.
Umongameli Biden wapha impendulo ecacileyo yokuthi uzangena na kulezi ngxoxompikiswano mhlazi ku-15 kuyonale inyanga.
Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then he hadn't shown up.
Donald Trump ngamnqoba kungxoxompikiswano ezimbili ngomnyaka ka-2020. Kusukela khonapho gazgaze abuye kungxoxompikiswano. Kodwa kathesi sesenza njengani ufuna ukubuya. Akuze ke sibone.
Sokubikwe amalanga amabili alezi ngxoxompikiswano, uNhlangula 27 loMpandula 10, omela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump ufunge wagomela ngalolu daba ekhankasa eseMinnesota ngolwesihlanu.
I just want to debate this guy.
Ngifuna ukuphikisana nalolu ndoda. Uyazi ngizathi aqala ahlolwe izidakamizwa. Angifuni ukuthi aze njengam esethula umbiko wakhe we State of the Union ethakwe
izidakamizwa.
Akula bufakazi bokugcizelela imbono kaTrump ngalokhu. Ilunga lebandla le-Democratic Party uSenator Chris Van Hollen wabuza ngendlela uTrump aphikisa ngayo kungqoqo ayenze lo msakazo we-ABC kuhlelo oluthiwa This Week.
He wants to create this sort of atmosphere of a circus-like entertainment.
UTrump ufuna ukwenza njengomdlalo nje wokulibazisa uZulu, kodwa kubalulekile ukuthi kukhethwa bani. Ngithi uBiden okhulele edolobheni leScranton ePennsylvania ulwela izisebenzi njalo ufuna abantu besebenze ngokukhululekileyo. UDonald Trump yisibonelo sobudlwangudlwangu.
Owake wacebisa umkhankaso kamnumzana Trump uMark Lotter laye obesemsakazweni we-ABC uyancoma ukuba khona kwababili laba abancintisanayo enkundleni yengxoxompikiswano.
This is going to be live recall and you know Donald Trump gets up there two or three times a week and pontificates for 90
kuza kuba nzima. UDonald Trump uyakhankasa kwesinye isikhathi kathathu ngeviki ekhuluma kwesikhathi sedlula ihola lengxenye. Umongameli Biden kajayelanga ukwenza imihlangano lithathele izindaba. Kuza kuba lukhuni kumongameli Biden.
Lezi ngxoxompikiswano ziza kwenziwa kungelabantu enkundleni. Abalawula lezi ngxoxompikiswano intatheli zindaba zomsakazo we-CNN lowe-ABC baza kwenelisa ukucitsha ama-microphone nxa ababili laba bengaqala ukwenqabelana ukukhuluma. Injongo yalezi ngxoxompikiswano yikuncedisa abavoti ukuthi bakhethe abazamkhetha phambilini kokhetho lukalwezi, kuchasisa ofundisa izifundo zezombusazwe ekolitshini le-Roger Williams University unkosikazi June Speakman.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing the issues.
UTrump wazi ukukhuluma ngengxaki zalowo ayabe ephikisana laye. Kakhangeli indaba eziqotho. Ngibona sengathi uBiden uzakhangelisisa okwenzakalayo, akwenzileyo kwezomnotho nokulutshwana nje okokuthi uTrump yena uyini njengomuntu ancintisana laye.
Ukuze ingxoxompikiswano ziguqule ingqondo yabavoti ukuthi zenziwa nini kuqakathekile, kutsho isiphathamandla senhlanganiso American Enterprise Institute.
Where when you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of.
Na uketo solosondele abavoti abaningi bayabe sebelukhangelele. Lezi ngxoxompikiswano ziyabukelwa emisakazweni ngabaningi abaye befuna ukuzwa ukuthi bakhetha bani. Sokusele isikhathi esifitshane.
Imizamo yokuhuga abavoti iyaqhubekela phambili liviki. UTrump ukhangelelwe ukuya esigabeni seSouth Bronx ngolwesine. UMongameli Biden uza kuba eseNew Hampshire ngolwesibili, abeselubhekisa esigabeni seBoston eMassachusetts. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias lalwetholelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7, sisakaza se-Voice of America e-Washington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwenu olwe-Live Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health, lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala kumbe i-depression. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 eliyithumele nge-WhatsApp.
Sanibona la u-Studio 7, hayi igamela Musikazi Sibanda ekhaya ngibuye enyama endlovu. Hayi khala ngale ndaba lo mkhulu lona umnangagwe manje sihlukumeza, manje sihlele amazwe nase-South Africa sihlukumezekile labafowethu. Hayi bafowethu, hayi sicela ke siphakamiseni umthwakazi wakithi madoda akithi, ke siphakamele impela madoda, sikhathele ngaleli khehla lomnangagwe leli kusukana nalezi imali ezingaqedakali baba, lezi imali ezingaqedakali ezokuthiwa amazigi lezo. Hayi hayi bafowethu, hayi madoda, hayi noma nayi sikhathele impela madoda ngaleli khehla leli lomnangagwe lapho elikhona khona nalabo Joseph Shuma abakhona laba isothi zabantu.
Sibingelele Studio 7 sibonga ithuba. Lo sisilo uthiwa ngikhethi webhebhe isikhulumeni sezanu, lo usebenzela izanu ngeza umuntu support ukuchabanga ukuthi bekwazi ukuthi umuntu wezanu zidlela imali ezanu sisi wabantu ukhululekile ungabo kwenza ngathi abantu bayidlima wona babona. Njalo lo nyaka sisupport abadala emakhaya kunzima indlala kubi lapho. Nabonga ithuba ngumasenga lapho kobulawa iphumule emadokini.
Chuma amanga umuntu omdala Chuma amanga le present yakho lonke lela amanga lonke alithembakalanga ZANU-PF lonke izigangi kuphela ugangi liyaziwa kuphela kwalingena epyramid abeck door fana namagundwane amanga le badala leni athi lizaze likhule zindlati. Hayi mani liyakubiza muzi linikele isihloniphe mani eZimbabwe mani linikele isiphathe sidedu ngichuma lapha i-Johannesburg lapha e-Cosmos City liyezama uziphathe le badala leni.
Hayi khona eqinisweni impela kuba amakhanda ayavulwa, amakhanda kumnankagwa lawo ngesikhathi siwavule ngelilanga sike sifunde ukulani phakathi emakhanda abantu labo. Hayi abantu labo abanormal yezi uyasibuya uyasuzibuza umbuzo nalo empendulo ukuthi bacabangani kahle bayalela esikhundleni, bayalela ubusela, bayalela ezikhundleni, bayalela ukubulala abantu. Umanje awunjeni ukuthi ma engabe esiyavula ibhekari kobulawa isiza bani leyo bhekari isiza ngani nje sipoint ngoba abantu akula muntu obhinishi takiyo yiyo futhi iyajika futhi iluthe futhi kusasa litshontshela abantu futhi.
Hello Studio 7 ngikubalaleli sibonge khulu esikuzwayo la ukunindezelwa izandla ngoba izolo bemtshela iqiniso uChuma wakho uyatshele vele ngaba sibhora sinyenza sisaba khulu sisaba dini duze kunokuba ngozivusa abarat abone besihlukunyiswa njengamasa.
Studio 7 njani balandeli nabasakazi siyabuyeza uJoseph Chuma, hayi balikhulumela izigi labo bayikhulumela igovernment yabo igovernment eyehlulekayo phina into esibulalayo ezimbabwe yipolitics kuphela noma umuntu ebona ukuthi hayi lo muntu uphambanisile ezilongwe ngephathi yakhe akumelanga ambuyise, kumele amkhulume kahle amdefende noma embona ukuthi uyenza into ewrong. Thina into esifulalayo eZimbabwe into yankhona isezosifulala iminyaka neminyaka ukuthi sihlukise izinto kuzosithathela isikhathi eZimbabwe ngenxa ye-politics esinayo engqondweni zethu. Umuntu mayenza into ewrong uyabe yenza into ewrong noma ethengwe iphathi yakho kumbe engwayiphi iphathi kumele umsole, into ewrong kumele isolwe vele.
Studio 7 injani wonke nje ukuthi ungamele inkomo lapha lanti udaba lo CC yabo chaba ngolishimeni labo bani bani lezi zintatha abakhohle labo bantu abayazi into abayenza bavela behluleka after vote akula into abayenza abaphume nje bazidize bathi abayekela izalo ibuse intando yayo ngoba bavela bachitha amazi phansi wasabutheki akula bantu abazabalandela ngolabo wathathu lapho izi abasela support nje into abayenzayo kabayazi abana yimi ngabe nyanyekeza ngizibuse ibusa kuhle ibusa kubi abayekele kunjalo sambona uncedo kankulu uthi singathi sele opposition ezimbabwe siyabe siyadlala ize akuncede nix
linjani basakazi bakastudio 7 nabalaleli abahle amazimbabweans wonke asezimbabwe nomhlaba wonke ngithanda ukufaka-ke ilizwi lami-ke lapha owakuqala izigi leyi nxa kuthiwa ifuna ukuthi isebenze akumelanga ukhitshwe nama-US dollars namanye ama-currencies lawo asilo lolu hlupho ngiphendula lothi akube le zigi kuphela kukhitshwe yonke leyi mali into efunakalayo amazimbabweans lapha yikuthi nje kuphela kube le-trust emabhenki amabhenki aqalise ukunika abantu ama-interest kuphela yikho khonokho okungaqalisa ukuthi kuvuselele ezinye izinto yikho umthambo we-industrialization lalela abona apho amabhenki anganiki i-interest laleyo zigi yangikhona nxa beyifakile ayitshintshwe emabhenki ngangifuna ukuyathatha ama-US dollars nge-1:13 yabo benginike lawo ma-US dollars kube le-democratic will kwi-economic power haw ngingathonisa amanye ama-terms into ze-economy wathi wathi into zobutsotsi akusebenzi lokhu okokugcina ujoseph chuma umuntu omdala nxa engayazi into ayenzayo hhayi abathiwe lokhu bekhuluma ngithanda ukumkhuza ngebala lele elithini iziphofu uthe ephendula umoses ncube laphana wathi uthe ephendula laye wavuma ukuthi-ke bona abasibo mpumputhe umoses ncube laye ngimkhuze la nxa ikhuluma kuhle ukuthi ibala elithi mpumputhe bengalisebenzisi ngangcono ethi yena lingabize mpumputhe okwengqondo ngoba sikuthi abantu abangaboniyo abenelisi ukuyenza ezinye izinto they are better people who have disabilities abangaboniyo asikuthi ukungaboni I don't think abangenza ngcono abangabusi even ilizwe lileleli even the chance kanti uvele upresident laye isiphofu kaboni uyatshelwa owakhe yikuhlala phansi lama-councillors akuba kumnankakho enjalo kaboni lanxa ibona ngamehlo kaboni practically ngoba kaboni yonke into eyenzakalayo elizweni izinformed okuqakathekileyo zingqondo zomuntu thank you very much
sibingelele sibingelele enkundleni ya siyayizwa lele bandla elibusayo ngokufostela ukufaka imithetho yemcindezelo ebantwini belizwe imithetho yabo vele ngobuningi bayo yokucindezela abahlali bakule ndawo ngathi sekwasiphilisa okwama-slaver ezweni lakithi ngale mthetho yabo le futhi ungabhekisisa bona ibasebenzela ukuthi ibavikele bona bodwa njengabantu bebandla elibusayo ayivikele umphakathi wonke elizweni so kulukhulu kakhulu le nto yabo le abayenza so manje yona le ndaba yokuthi bazokhala bathi kunabantu abavusa udlame into ezinjalo udlame luvuswa yibo luqalwa yibo laba bantu ngemithetho yabo le encindezelo esobala ukuthi ayidingakali njengabantu belizwe
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona lani lingathumela enu imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318 Ulive Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala i-depression. Singakehlukani izihlobo, wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikomiti yephalamende ebona ngempilakahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila mitshina imithi izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi e-Africa owe Southern African Development Community udinga uncedo lokuphathisa abalambayo olemali efika ku $58 million. Silu gqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.